Bebetholakala bebathathu kuqembu le-Real Stars abakwamasiku uMaster lomtewa kanye lomnawo wabo uGideon yena ochazisa ngesimo wayekuso
98 adlala ku-Real Stars kuma-juniors ukhoshwa ngu-Ad baze bapromothwa badlala ku-first team e-Real Stars. I-Real Stars yandilona yangihambisa kuSimbabwe Saints because ngalesi sikhathi kwakusale challenge ngoba lapho emuntu engangimchallenge ngangichallenge uJohn Shangarunga so kwakungayenzi ukuthi ngimthiphe uJohn ngoba ngalesi sikhathi uJohn hayi yayi-player sibizwa
uGideon uthi abafowabo bebemkhuthaza kakhulu ngesikhathi edlala labo njalo bebengathikazi ukumtshela nxa engadlali kuhle njengosuku lapho ehluleka khona ukumaka umgadli weqembu leCape United Brian Badza.
So umakhokholo bamnika ibhora ngathi ngisiyamaka umakhokholo walithuba waze wafika ku-corner flag walithuba from corner flag wangena eboxini manje bamkhawela eboxini sathi sifika endlini obhuti bam bayishawuda bathi wena two what dil umuntu from halfway line uzengena nayo eboxini hayi asikufuni bolo hayi ilangalangasoze ngalikhohlwa lami ngabo kuthi hayi badishola kubana hayi mfoze ngayangiso
uMasiku uthi kuqakathekile ukuba abasakhulayo beziphathe ukuze benelise ukudlala ibhola baze baphumelele.
Ya bafana ngithi hayi uma udlala ibhola ufuna i-discipline ube ne-focus ulalele into zokuthela ama-coaches sishiyane ngayo lokulokulokula ama-drugs nangani because izinto ezi-affectayo ukuze maqasa ukuthi ama-drugs awusa-concentrate ngebhola.
Ngaphandle kokudlalela iqembu le-Real Stars uMasiku udlalele leqembu le-Dynamos kanye lele-Butter Bullets lase-Malawi. Ekutshiyeni kwakhe ukudlala ibhola uqale uqeqetsha abadlali abasakhulayo njalo yingxenye yabaqeqetshi beqembu eliphakamise isicoco kusigaba seBulawayo Province Division 2 ele-Zebra Revolution ndawonye lomfowabo uMtewa kanye lomnikazi weqembu uMkhokheli Dube. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanjini.